Uhulumende wethule imali yamaphepha entsha yamadola amabili, $2, amahlanu, $5, leyamatshe yamadola amabili, $2. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lethule njalo isinqumo sokuthi amabhanga aphe abantu amadola angamakhulu amathathu, $300 ngeviki. Lokhu kuza ngemva kokubantu abaningi bebesebethwele nzima ukuthola imali emabhanga, sebeyithenga esitaladeni lapho ithengwa ngentengo ephezulu kakhulu kubosiphatheleni. Omunye wabamukelela imali ngenjabulo ngumnumzana Tafaza Chikandiwa, kodwa esithi kumele imali itholakale izikhathi zonke njalo intengo yempahla yehliswe ezitolo.
Kodwa into thina esikhala ngayo ngokuthi imali le izabe itholakala yini, kumbe izabe izifananela la yena leyathi khona iphone note evele ingatholakala. And ezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrocery esiwathengayo lawo emashopu, kumbe kuzabe kuzifananela.
Kodwa abanye abafana lomnumzata kawira kobetsayi bathi akusoze kusize ngalutho ukufaka imali entsha emabhanga ngoba abantu abaningi eZimbabwe bengasebenzisa amabhanga.
Leli nyathelo ethelwe nguhulumende lokubisa izimali ezintsha mboni kule ncedo endubeni zethu esilazo njengelizwe, ngoba wathi nxa sikhangelisisa kuhle kahle abantu abaningi bakwi-informal sector, njalo abantu babalathemba lokufaka izimali zabo emabhankeni. So ngangokuthi bona imali zonke lezi umphakathi uzayithatha, njalo i-system le abahlezi beyi-creative bona ukuthi abantu bazabe lokho ethenga imali ayisoze ime ibhanki ezasalangela imali futhi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mashawu Bhwanya, yena othi imali izaphanga yehle isisindo sayo ngenxa yokuba ilizwe lingena elikulimayo loba elilungisayo ukuthengiswa kwamanye amazwe okungaletha imali yakwamanye amazwe elizweni.
Imali enja isikhona sibili emabhanga, but imali le enja esikhona emabhanga asinathemba layo, asina confidence, asina trust layo, ngoba i-currency le ilokhu idliwa yi-inflation, ayitheni. So kusobala ukuthi uhulumende imali le ayifakileyo akula nto ezanceda ngayo ukuthi iqede i-inflation, ngoba ezenlo bide kuzasikhola imali eningi engathengiwe ebefuna ukuthenga amagoods amalutshwana.
Kodwa unkosikazi Nomsaphiri uthi okunganceda le Zimbabwe ukusebenzisa imali yakwele Melika, ngoba le entsha kuyukuguqula nje umbala.
Izimdola le ebuyileyo thina kasilandaba layo, ngoba vele izaluza ivalue ngesikhathi esincane. Thina esikufunayo ukuthi imali zethu esizifolayo zibe equivalent to i-US dollar, ngoba vele akuncedi lutho lokhu. Kuzanceda just for a short time, kodwa kusiyaphela amaviki amabili kusiyaphambili sesesibuyelile lapho esikhona. So vele akusincedi lutho.
Imali entsha le kayihlukananga kakhulu lehlobo lwe-bond note evele ikhona. Eyamadola amabili i-$2 ilombala oluhlaza ibhalwe Zimbabwean dollar, kuthi eyamadola amahlanu i-$5 ibomvu njengevele ikhona. Ibhanga le-RBZ laziwe ukuba liza kwethula amadola afika i-billion enyangeni ezintathu ezilandelayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.